Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 15 kuzibandlela 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
engxenye imizamo eminye esiyenzayo ayifinyelele abantu ukuze abantu bazwisise ingozi ekhona ngalomkhuhlane.
Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amahlanu 47 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, okungokwakuqala ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kangaka ngosuku lunye.
Umbono kamnumzana Malema uqinisekile kakhulu, ikakhulukazi ekuthini kuvalwe imingcelele eyasemhlabeni esiyibiza ngama-land borders, ngoba kaningi ihamba abantu abahluphekileyo.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF umnumzana Julius Malema usola ukuvalwa kwemingcele yalelo lizwe egoqela owe-Bait Bridge. Umkhokheli wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo ukhuza amapolisa ewetesa icala lokuhlukuluza umuntu owakhubazeka ngesikhathi seGugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amane lasikhombisa 47 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo, okungokwakuqala ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kangaka ngosuku lunye. Lokhu kukhweze inani lasebedliwe isifo lesi selokhu sifike kuleli nyakenye laya kumakhulu ayisithupha alamatshumi amathathu lasithupha 636. Inani lasebebanjwe i-COVID-19 lona likhuphuke laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili lanhlanu 25,368 ngemva kokutholakala kwabantu abayinkulungwane elekhulu elamatshumi lambili 1,112 belawo izolo. Phakathi kwababhubhe izolo kulabangamatshumi amabili eMashonaland West, abalitshumi eHarare, abayisikhombisa eManicaland, abahlanu eMashonaland East, ababili eMaswingo, ababili njalo eMashonaland Central kanye loyedwa kobulawayo. Kulabe dlula inkulungwane eyodwa njalo 1056 yabafunyanwe sebepholile. Sixoxele siphathamandla seZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisipanda.
Kuyethusa kakhulu inani lethu selikhula, njalo kutshengisela ukuthi engxenye imizamo eminye esiyenzayo ayifinyelele abantu ukuze abantu bazwisise ingozi ekhona ngalomkhuhlane. Sokudingakala njalo ukuthi sicabange kakutsha ukuthi ukumisa kuphela abantu ukuthi bahlale ngekhaya kwanele yini, njalo bamile yini abantu ukuthi bahlale ngekhaya kumbe balokhu bengena emadrobheni belokhu behamba-hamba, ngoba lo mkhuhlane indlela osumemetheka ngawo kutshayisa uvalo, njalo kutshengisela ukuthi kuyamela ukuthi kusetshenzwe nzima ukwenzela ukuthi sivikele impilo zabantu.
Ukusilela kwemitshina ezibhedlela lapha efana leyokuphathisa izigulane ukuthi ziphefumule kuhle ayisikho okunye okwenza abantu bafe ngobuningi yini?
Kuyadingakala ukuthi ngabe kule mali uhulumende angayifaka ingene ezibhedlela, ingene ekuthengeni imitshini efunakalayo. Kodwa into eqakathekileyo kuwo wonke umuntu oseZimbabwe kumele ayizwisise yokuthi hlala ngkhaya. Nxa kudingakala ukuthi uhambe kumele ube le mask, njalo ube khatshana labanye abantu. Njalo enye into eqakathekileyo yiyona le yokuthi izandla zigezwe ngesepa kumbe ngesanitizer. Akula into eyayedlula khonapho.
Kuyini ongakukhuthaza?
siyananzelela ukuthi khona eminye imikhuba yethu enjengokuya emfeni efuna ukuthi sifuthane sifanengi okwemtshado okwakathi singabe siyama imtshado kube ngabantu abalutshwane imfa njalo kube izihlobo ezilutshwane njengokukhuluma kwakahulumente. Ikanti njalo-ke abanye bayathanda ukuthi nxa bengena ezitolo kumbe ezimoteni lezi abantu abasisetshenziswayo zupco kuminyanwe kube duzane duzane. Yizinto zonke zonezi yizinto ezenza ukuthi lo mkhuhlane umemetheke kakhulu. Njalo ngiyabona ukuthi ilizwe leZimbabwe sokumele siqalise ukuthi sixoxe lathi ngali vaccine ukuthi ngatholakala yini kulabo abazimisele ukuthi bayithole ikakhulu laba abakhangela abantu abagula abantu asebebadala ukuthi lo ofuna ivaccine uhulumende ngabe kathe sikhuluma ngeprogram yokuthi ivaccine izabuya nini ebantwini njalo yiphi njalo kuyini yenziwa njani ngoba siyakwazi ukuthi mine ngimcabanga ekhona ebantwini kodwa bekuyisikhathi kathe ukuthi ngabe uhulumende uyachasisela abantu ngali vaccine ngoba yindlela ezavikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Umnumzana Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fazai Mayere uzamiswa emthethwandaba namuhla lapho uMantshi aza kwethula khona isinqumo phezu kwesicelo sakhe sokuthi inkantolo ilahle icala abhekane lalo. UMayere wetheswa umlando wokuqamba amanga ngokwethula umbiko enkundleni zokuxhumana owawusithi kule pholisa elitshaye usana eHarare lwafa. Umsekeli kamgcinisihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikala kanye lentathelizindaba uHopewell Chingono labo babotshelwe icala linye. UChingono uncitshwe imvumo yokukhululwa ngesibambiso sebheyili izolo. Owayengumeya weHarare njalo engoMDC Alliance laye umnumzana Jacob Mafume yena oselamaviki amabili evalelwe uzamiswa laye enkantolo namuhla. UMafume wetheswa icala lokuzama ukuvimba ingalo yomthetho phezu kolunye njalo udaba abhekane lalo olwenkohlakalo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa eli-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema sesole uhulumende walelo lizwe ngokuvala imingcele egoqela owe-Bait Bridge esithi lokhu kuvimbela abantu abaningi abahlala kwamanye amazwe abalezimuli kwele South Africa kumbe abaqhuba inhlelo zokuziphilisa lelo lizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthethe inyathelo leli ekuqaleni kweviki ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Kumbiko awethu le izolo uMalema uthe okudanisayo yikuthi abavela emazweni aphetsheya balokhe bevunyelwa ukungena kwele South Africa ngendizamtshina. Uthe ngokuvala imingcelele ele South Africa lincindezela uzulu onsundu we-Afrika. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eligqwetha umnumzana Vusumuzi Spanda utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi uvumelana lo Malema.
Umbono kamnumzana Malema uqinisekile kakhulu ikakhulukazi ekutheni kuvalwe imingcelele eyasemhlabeni esiyibiza ngama-land borders ngoba kaningi ihamba abantu abahluphekileyo abantu abangenayo imali eningi besokusithi laba abaney'mali imali abayizigwini bayaneliswa ukuthi bahambe ngendiza mshini kanti ke izikhungo zendiza mshini kumba ama airport awavaliwe okuvumela labo kuphela abacebile abanemali ukuthi bangene ikakhulukazi abasuka emazweni apheshe ukuyibona iningi elwasebenzisayo okusho ukuthi empeleni corona kusho ukuthi ivalelwa abantu abangenamali hayi abantu bonke nje kanti ke siyazi ukuthi iningi layo nalapha eqhamuke khona qhamuke khona le emazweni abantu abasebenzisa amabanoi
ubone ngani uhulumende weSouth Africa uza kwamukela njani lokho sibona ukuthi abanye okufanele bangene kulo umngcele kuyazakala ukuthi bahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni
uhulumeni weSouth Africa ngikakuthathe kahle lokuzokubona kuyikusola okungenaqiniseka nemingcele evaliwe ivalelwa abantu baseAfrica abantu abanamazwe esaziyo ngokuqiniseka ukuthi kawanawo umkhuhlane omningi owecorona amazwe angcelelene neSouth Africa amaningi agcine esethola umkhuhlane ngenxa yabantu abasuka la kwelase South Africa behamba besiya kulawo mazwe nakanye laba abahamba ngamaland borders ngabe sikhuluma ngokuthi le mingcele ivalelwe ukuthi abantu abafuna ukubuyela emazweni abo noma makade bela eSouth Africa bathi kuhlala kancane ngokuqiniseka ukuthi bahloliwe ngabe sithi hayi iSouth Africa iqinisekile ukuthi kayifuni ukuthi umkhuhlane ubhebhetheke njengoba ngisazi nokuthi le ivariant entsha iqhamuka la eSouth Africa ibhebhetheke siya kuwonke amazwe bekungakho sithi khona indlela umnumzane imali emakhuluma ngayo iliqiniso elibuhlungu iliqiniso futhi njalo elokuthi alinyeke livikwe isisekela mthetho selizwe siyanikeza abantu igunya lokukhuluma njalo batsha abakucabangayo ngokukhululekile ngoba nama ingaya enkantolo leyo ndaba kuzofuneka ukuthi bachaze ukuthi izikhungo zezindiza kwenxenye zona zivunyelwe ukungena ngicabanga ukuthi ngamagama umqondo wakhe unesisekelo ekuthinini makuvalwa izikhungo kumbe kuvalwa ama indawo zokungena akuvalwe zonke ezezindiza nezezinyawo ngoba khona makungayiwe enkantolo kungatholakala ngempela ukuthi ukuvalwa kwamabhoda lawa awasemhlabeni engawona awezindiza kungaba yinto engaguqulwa ngokomthetho njalo nomthetho ngibona ngathi secaleni lakhe
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ngowenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo uligqwetha. Ibandla leMthwakazi Republic Party limisane lexuku lamapolisa labacuphi bakahulumende eRichmond kobulawayo izolo ngemva kokuthola umbiko obusithi omunye owalwa impi yenkululeko owakhubazekayo ngesikhathi seGugurahundi uhlukuluzwa ngamapolisa labasekeli bezanu PF. Kuvidiyo esezandleni zalumsakazo umkhokheli walelibandla umnumzana Mqondisi Moyo ubonakala ekhuza amapolisa esithi engalokoti ahlukuluze umnumzana Bertha Chuma. Uchuma waphiwa inqola yokuhambisa i-wheelchair libandla leMthwakazi ngoba wakhubazeka inyawo. Abasekeli bezanu PF lamapolisa bavikwa bengakujabulelanga lokhu baqala ukumhlukuluza bembuza imibuzo engapheliyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli waleli bandla umqondisi Moyo.
Phambilini bese siswile amapolisa besemfonele ukuthi bazabe bekhona ngale befuna ukuzwa ukuthi lami ngizabe ngikhona ngabaphendula ngathi hayi libuya kahle mapolisa buyanini sizocazulana udaba lolu thina sifuna iphisi lokuthi ubaba uchuma ogogekileyo engahlukunyezwa lilungelo lakho ukuthi simncedise ngoba uhulumende wezanu PF uwehluleki nguye omkhubazayo njalo wehlulekile ukuthi amncedise thina sesithethe isigaba sokuba nguhulumende samncedisa kungakho ke sihambile namhlanje sakwanisa ukuthi simelane lamapholisa ama-CIO abe-PC abe-military intelligence abedlula i-50 akade bedeploye lapho bezifihlile bengagqokanga ama-uniform becatshile egangeni sabatshela ukuthi kabalungise udaba lukababuchuma lo ncube bahlukane lathi ngoba thina sizomelana lezanu PF lamaovet hayi ukuthi ubaba uBetha Chuma ahlukunyeswe
manje selizathatha amanyathelo bani?
Yathelo silithethe babugande sitshiye sitshela amapolisa ukuthi asifuni kuzwa kuthiwa ubaba uChuma usele siba lohlupho ngendlela yokuthi bona bomthetho bethunywe nguhulumende weZimbabwe babuyile laphana ngendlela mhlawumbe yokuzofuna ukusihlukumeza lokwethusela. Sitshile ukuthi impilo kababa uChuma sesiyishiye ezandleni zenu, okuzayenzakala kubaba uChuma sesikuthiye kibo. Kanti ngemva kwalokho sesisukile kubaba uChuma, usifonele ubaba uChuma sasazisa ukuthi asesele asuka lawo la madoda umthetho, kodwa ke am-interviewile, am-interrogatile, ambuza ngempilo yakhe, ambuza la ngendlela esimphe ngayisipho lokuthi kathi ngesikhathi se-liberation struggle wathrena kuliphi ilizwe lakuyiphi inkamba. So ke hhayi thina siyi-MRP sizahlala nje silindile sithiye indlebe, ngoba ubaba uChuma ule number, ule nombolo zethu zocingo ukuthi njalo akula muntu ozamkhipha. Sesikhulumisane lamazipra abayibabanika azwe propaganda basithembisa ukuthi ngempela ubaba uChuma akayindawo.
Ziningi yini izehlakalo ezifana lasonesi esikamnumzana Chuma?
Izehlakalo babagande labalaleli ziningi, but uhlupho lwazo ikuthi abantu bakithi baphila ngaphansi kokwesaba. Abaningi bafa bethule, bahlukunyezwa bethule ngenxa yokuthi i-government ekhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa ezaphu ezanu iyabulala, ngoba balawo ubufakazi. Kunjalo nje ubaba uChuma ukalanyawo nje ngenxa ye-government kaMnangagwa owayekhulumile ukuthi abantu emathibelelendi bangamahu abafuna i-DTT. Ngokunjalo ngomnyaka ka-84 endaweni yaseSwale eLupane kwavuka kufa abantu abangu-55.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Kazenelisanga ukukhuluma lamapolisa kanye labasekeli bezano PF. Ukufuthelana kuyaphambili eMelika kulandela udlakela olwadalwa ngabasekeli bakamongameli Donald Trump edale lephalamende ngeviki edluleyo, okubangele ukuthi amalunga aleli dale amethese icala lokuphehla umvukela kuthange. Amalunga ebandla lamademokrasi edlula amakhulu amabili abambanela webandla likaTrump elama-Republicans alitshumi bamethesa icala ngohlelo lwe-impeachment. Idale lesenethi yilo elizamthonisisa kumaviki ambalwa alandelayo lanxanje eyabe sesukile embusweni. Umnumzana Joe Biden yena uzafungiswa ngolwesithathu ngeviki ezayo ukuqala umsebenzi njengomongameli weMelika omutsha ngemva kokubhuqa uTrump kukhetho. Kugcwele amasotsha ePhalamende esigodlweni iWashington DC lapho uBiden azathathela khona isifungo sakhe. Uhulumende uthi uthumele amasotsha azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ukuyalondoloza ukuthula, ngoba esesabela ukuthi abasekeli bakaTrump bangahlasela njalo. Sixoxile ohlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube, saqala ngokumbuza ukuthi ukubona njani ukwetheswa kukaTrump icala.
Kuyinto eluhlazo kakhulu le emehleleyo, kodwa uyinxusile, uyimemile, wayibiza ukuthi kayize kuye. Icala lale alethesiweyo abamthole ukuthi ufanele alethiswe ngalokho okuthiwa yikuyimpicha, yinto efanele kakhulu ngendlela aziphatha ngakhona. Uye futhi owajojozela abantu abahamba bayangena ku-Capitol Building besiyamisa lokho kufanele kwenziwe ngokomthetho le-constitution yeMelika. Ngakho-ke icala abamphelona liqondile kakhulu, njalo lizaba yinto embi ekuphileni kwakhe impilo yakhe yonke. Usengenile ku-history yeMelika ukuthi akekho omunye upresident owayimpichwa kabili, nguye yedwa.
Abanye kubandla likaTrump bathi akukho emthethweni ukuthi icala leli lithoniswe yena esesukile embusweni. bathi ukuphuma kwakhe esihlalweni ikuphela kwecala. Uthini ngalokho?
Ama-Republicans akwazi ukuthi akukhulumayo asilo qiniso, batshela abantu ipolitiki ngokuba umthetho wabo bewazi. Bayakwazi ukuthi kakutsho lutho ukuthi umuntu owetheswe icala usephumile esihlalweni. Ngangabe umuntu engene endaweni mhlawumbe ngokungekho emthethweni okuthiwa yi-trespassing, angaze aphume lowo muntu nxa ephume umthetho evele setheswe icala, akutsho ukuthi kasathonisiswa, uyathonisiswa. Kanti ke futhi ungakhangela ku-history yeMelika, kulo jaji owa pichwa wetheswa icala le corruption lenkohlakalo lanxa wayese waphuma esihlalweni, akutsho lutho lokho. Uyatholakala lecala abesevinjwa ukuthi abuye angene njalo okhethweni kumba bambe isikhundla esithile kumbe agwetshwe ukuthathelwa inzuzo yonke ayizuze esingathi ipensheni lama benefits. So akutsho lutho ukuthi uimpeachwe esehamba, uyaimpeachwa abuya thonisiswe lanxa esephumile, kuyavuma lokho.
Iziphathamandla zebutho siyibone sisethula umbiko kulandela udlakela, zisithi zisekela isisekelo sombuso, ngokunjalo zithi uBiden nguye ozafungiswa ukuba ngumongameli omutsha lanxa nje uTrump elokhu esala ukuthi wanqotshwa. Uthini ngalokho?
Incwadi yamakhomandazi abaphathi bamabutho okuthiwa i-Joint Chiefs yaseMelika inhle kakhulu, iyisifundiso emasotheni wonke amakhulu akhona emhlabeni kunye laseZimbabwe ukuthi kulandelwa umthetho le-constitution kuphela, hayi obusayo.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umabhalane wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube usebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe lizathola amajekiseni okwelapha iCOVID-19 ayizigidi ezintathu. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani basakazi bakastudio 7. Mina ngilombuzo lapha kubonaba othiwe ngani iy'nkokheli zethu zona ezezikhona ukuthi yebo siyabezwa bayifakile lockdown, kodwa esikubuzayo ukuthi khona bafuna ukuthi abantu babafanise lezinja ezidla ezibini, kumbe bafuna ukuthi bona abantu babe zinkokheli zabantu? Thina sisakwazi ukuthi basifake ejele, kumbe bafuna ukuvikela ikorona, ngoba aluba bebengabantu abazinkokheli zabantu, abantu abavotelwa ngabantu, ngaba akwazi ukuthi abantu bayaphila? Mina ngizikhulumela mina lo Sunduza lo, ngile 30 years ngilapha kuBulawayo, angaze ngisebenze, phila ngokuzisebenza. Kodwa ke mawuzothi ngihlala endlini ngilabantwana abangu-5 kungala 50 kg yempuphu engenile, ifish oil kungela, ngiphile kokucongolozela. Angifisi sibili ukwephula iziqondiso ze-lockdown, kodwa uyakuthi ngidleni, uthi ngikudle, uthi ngidleni, uthi ngiphile njani. Besicela ukuthi ngabacabangela abantu bengaphonguyenza into nje.
Sanibonani basakazi abahle, hayi siyaphila nathi, inkosi saselusile. Ngu-Andrisi Dlamini okhulumayo. Ngingathathi isikhathi eside nje, into engihlukumezayo khona lapha engithanda ukuthi ngibuze impela abantu abake baphamisa izandla, impela bake babuze uhulumeni waseZimbabwe. Kambe maye ngathi yena uvala izidumbu ukuthi umuntu maye chone la chonele khona ungcwatshwa lapha. Manje laba ke abangaphandle kwamazwe mangabe sechonile yena ke uyenziwa njani ngoba kuyabe kunabazali ngale phambili o kunabantwana manje bazodela njani abantu esikweni lasesintwini abantu babethanda ukuthi benze into yasesikweni lakwabo mangabe umuntu sehambile emhlabeni manje njengoba ethi abantu la chonele khona kumele angcwatshelwe lapho khona kahle kahle kuhamba njani kuzokwenziwa hayi lapha phela abayenzi plan
linjani balaleli labasakazi hayi thina siyancenganxenga kunjani umnyaka omutsha hayi thina umnyaka omutsha lowu hayi awusimelanga kuhle ngayi corona leyi bakithi layi khisimusi vela hayi lo nyaka besiphandle ngoba vela besizigolela amacimbi ngapha ekhezi hayi besiphezu kwamacimbi sibili la mhlaka 25 umntu nje ongathi usidlisa ikhisimusi ngumehluli bofu lo kasingana mguni hayi bebelomsebenzi wabo owesintu nje ikho lapho esidle khona inyama hayi thina hayi lo nyaka njengoba sithemba abaphandle e-South Africa babevalelwe behlulekile ukubuya ngingazi abanye nje ngoba ilizwe likhulu bakithi siyacela lo nyaka kumbeni engathi kungayehla lokho kuyinto bakithi asisazi labantwa bethu hayi yabonga kakhulu magiza efumukwe
Sanibonani Studio 7. Hey, nivuka njani Studio 7? Studio 7 besacela ukubuza uma kungake kube khona ukuthi mhlawumbe linga yake kubizwe uChamisa. UChamisa akaze echazela abantu ngeparty ukuthi ule party ngoba thina siyi MDC kaMonzora nomakhuphe iMDCT. Sidlile phela iparty yakhe eye MDC Alliance isingeyethu. Manje uChamisa bengicela ukuthi uma kungabe kuyayenza ukuthi kwenzakala ukuthi mhlawumbe uChamisa akaze elokhu njana e-studio sike sifone sibuze iparty yake ukuthi kahle kahle ule party loba kana party ukwenzela ukuthi akachazele umhlaba wonke ngoba uChamisa udukisa umhlaba wonke nje abantu abalandela uChamisa badukile ngoba uChamisa kala party bayovotani ke ekugcineni mase kufika ama elections ngoba iparty eyi MDC Alliance iphansi kwe MDCT yiphathi ye-MDCT thina nje singabantu bakamonzora nomakhuphe yiphathi yethu i-MDC Alliance uChamisa kala party so abantu bakhe bakuyiphi iphathi ke
linjani basakazi bakastudio 7 nabalaleli bakastudio 7 sithi umnyaka omutsha thina lapha kobulawayo sihlangana kubunzima obukhulu emkhuhlaneni lo okhona obhedayo ohlasela abantu ngendlela ebuhlungu kakhulu ngathi uhlupho esihlangana lalo ukuthi amabhasi esiwasebenzisayo akusanithayizwa abantu njalo lokhu kuminyana abantu bengena kusiba lestanding ebhasini njalo akula muntu ozihluphayo ngokuthi akhangele ukuthi abantu bagqoke kuhle amamaski abanye abantu bakudenial vele abavumi nto ukuthi umkhuhlane ukhona ibo akukhanyi kodwa okukhulu ngokuthi kulabantu abazimiseleyo ukuthi bafundise abantu bazame ukukhuthaza abantu ukuthi bagqoke kuhle amamaski bayilandele i-social distance shuwa umkhuhlane lo uyabulala
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Siziphethe ngezivela kwamanye amazwe. China selize lavumela iqula lenhlanganiso ye-World Health Organization ukuthi lingene kulelo lizwe ngenjongo yokuyaphenya isisusa somkhuhlane we-COVID-19. umanyano we-United Nations wona uthi amazwe ase-Afrika azathola amajekiseni okwelapha i-coronavirus ayizigidi ezingamakhulu amabili alamajumi ayisikhombisa 270 million. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amahlanu 47 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, okungokwakuqala ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kangaka ngosuku lunye. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF umnumzana Julius Malema usola ukuvalwa kwemingcele yalelo lizwe egoqela owe-Beitbridge. Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance uFazai Mahere lomnumzana Jacob Mafume bazamiswa emthethwandaba namuhla. Kwanele mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.